izifiso zabantu nje amkela izalo phezulu libande libambene lomongamelo yedwa ukomrade uthiwe ngangumsekeli endiphakathi kwakhe lomongameli vele akula ngxabano ekhona ngabantu abasebenza kuhle yilezo into nje izitori ezibunjwa ngabantu abadinga ukuthi ube nengxabano engasoziwe khona.
Siyabona ke kulo mama lapha uKevera Chizema ukuthiwa sexotshiwe utholakale elokunye okukhuthaza ukuthi uChiwenga athathe isikhundla sikamongameli kuliqiniso khonokho.
Hayi, kulokho baba mina ngeke ngifake umbono ngoba yindaba ekudisciplinary committee yebandla, asonto engingayikhomenta kupress. Landelelani nje izixwayiso ezizaphuma kudisciplinary committee khona phela ezizathola khona iqiniso.
Kodwa phela nxa bekhuluma abantu bathi khonokho yikho okwenza ukuthi kuveze ukuthi kulokuxabana phakathi kwamongameli lomsekeli wakhe uChiwenga. Kaba kunjalo yini mabutho nxa sikhuluma iqiniso sibisikubhekile?
Abantu njengoba sitsho mfowethu ukuthi abantu umuntu onomlomo angekumvimbi ukuthi akhulumeni, kodwa akukhulumileyo ukuthi kuliqiniso bekuyize kuphuma ngemva kokufeza lokudingisisa. Njengoba njile ukuthi bekele abantu bayakhuluma abafuna ukukhuluma, kodwa kukhona ngokuzaphuma kudisciplinary committee lapho.
Ye, kodwa so lina libambene yini kumbe sokungani kulokuzamazama phakathi kwebandla khonapho?
Ibandla lezanu PF libambene baba, vele u-2023 ukhetho luzayo sesiqede ngayo, sizawina, sesiprepare u-2028.